Isambulelo isahluko sesithupha. Ngase ngibona lapho iwundlu livula olunye lwezimpawu eziyisikhombisa. Ngezwa esinye sezidalwa ezine eziphilayo sisithi ngelizwi elikudumayo.
Woza!
Ngakhangela, ngabona ibhiza elimhlophe oligadileyo ephethe umtshoko. Wanikwa umqhele. Waphuma engonqobayo lokuya kunqoba. Lalapho livula uphawu lwesibili, ngezwa isidalwa sesibili sisithi,
Woza!
Kwase kuphuma elinye ibhiza elibomvu, oligadileyo wavunyelwa ukuqeda ukuthula emhlabeni, ukuze abantu babulalane, wanikwa umhedla omkhulu. Lalapho livula uphawu lwesithathu, ngezwa isidalwa sesithathu sisithi,
Woza!
Nakhangela, ngabona ibhiza elimnyama, oligadileyo ephethe isilinganiso, ngase ngisizwa kungathi ilizwi phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo lisithi,
Ingcebethu yamabele iza kuthengwa ngendibilithi ezilitshumi. Lezingcebethu ezintathu zebhali ziza kuthengwa ngendibilithi ezilitshumi. Kodwa ungoni amafutha lewayini.
Lalapho livula uphawu lwesine, ngezwa ilizwi lesidalwa sesine lisithi,
Woza!
Ngakhangela, ngabona ibhiza eliligano, oligadileyo ibizo lakhe kwakuthiwa ngokufa, leHadesi lamlandela. Wanikwa amandla phezu kwengxenye yesine yokomhlaba, ukuba abulale ngomkhonto, langendlala, langomkhuhlane, langezilo. Lalapho livula uphawu lwesihlanu, ngabona ngaphansi kwe-altare imiphefumulo yalabo ababebulewe ngenxa yelizwi likaNkulunkulu langenxa yobufakazi ababelabo. Bamemeza ngelizwi elikhulu besithi,
Nkosi ebusayo engcwele leqotho, koze kube nini ungathonisisi uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni na?
Basebenikwa kwaba yilowo lalowo ingubo emhlophe, batshelwa ukuba baphumule okwesikhatshana kuze kuphelele inani labayizinceku labazalwane babo ababeza kubulawa njengabo. Ngase ngibona lapho livula uphawu lwesithupha, kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba. Ilanga laphenduka laba mnyama njengelembu lokuzila, lenyanga yababomvu njengegazi. Lezinkanyezi zomkhathi zawohlokela emhlabeni njengomkhiwa uwohlozwa ngumoya omkhulu. Lo mkhathi wagoqeka njengomqulu wencwadi egoqwayo, lezintaba lezihlenge zonke zasuswa endaweni zazo. Amakhosi omhlaba lezikhulu, lezinduna, labanothileyo, labalamandla, labo bonke abayizigqili, labakhululekileyo, bacasha ezimbalwini laphakathi kwamawa ezintaba, besithi ezintabeni lasemaweni,
Welani phezu kwethu, lisifihle emehlweni akhe ohlezi esihlalweni sobukhosi, lasolakeni lewundlu, ngoba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile. Ngobani abalamandla okuma na?